Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-21 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla kulikhefu lokunanza wayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe kulombuthano owenzelwa eLupane ngabebandla lezanu PF ukhokhelwa ngumongameli Mnangagwa. Kulombalisi obotshiweyo ngamapholisa isithethiswa icala lokwehluleka ukuthengela indodakazi yakhe ukudla.
Umbalisi uthwele nzima ukunakekela imuli yakhe. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngezinto zonezi njenge-athuzi, umuntu uyavuke sesithi yena thina siyingxenye yamabandla ezombusazwe.
Umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende izolo ulobele umqatshi incwadi ekhalaza ngokuthi aqoqe umhlangano wokuxoxisana o-NJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lwefolo ofuna lukhutshulwe.
Indaba yeholo leyi ungakhangela indawo eziningi okusetshenzwa khona. Ilungiswa ngokuhlala phansi kukhulunyiswane phakathi kwamqhashi lezisebenzi.
Kwenziwa umbuthano wamawele kumbe ama-twins kwabulawayo ngesonto.
Injongo emqoka ye-Twins Association of Zimbabwe ikunanzelela indingeko zamawele ukuncedisana lapho okulenziswelo khona.
Izulu elinakobulawayo selidale umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla kulikhefu lokunanza wayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe kulombuthano owenzelwa eLupane ngabebandla lezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga bakhangelelwe ukuba khona kulombuthano okuthiwa uzahlaziya indaba ezikhathaza abasakhulayo ezibalisa ukuthathwa kwezidakamizwa. Abaqoqi balombuthano bathi kukhangelelwe ukuba labantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu, 30,000. Kulombalisi obotshiweyo ngamapholisa isethethiswa icala lokwehluleka ukuthengela indodakazi yakhe ukudla. Umbalisi lo umnumzana Maxwell Basiyabo ubotshwe eGurube ngolwesihlanu. UBasiyabo ubikwa esithi kasenelisi ukondla imuli yakhe ngoba iholo lakhe lincinyane kakhulu. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuzi ithi ukubotshwa kukaBasiyabo ngesinye sezibonelo ezikhomba ukuthi amatitshala asephakathi kobuyanga ngenxa yeholo eliphansi. Sixoxe lesikhulumeli se-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubotshelwa ukulambisa ingane yakhana njengendoda engumbalisi imali yakhe nxa isitshwa isamenelisa ukuthi ayenze konke okufanele akwenze njengobaba womuzi. Kuyatholakala ke ukuthi kwesinye isikhathi ukudla kuyasilela lanxa esithi yena zonke izikhathi uyazama ukuthi khonokala kukudla akuyabelane labantu abakhe basale besidla la ethi nxa esemsebenzini ahambe lokunye ukudla khonokho kwenelisa ukuthengwa imali yakhe. Ngokunjalo kutholakala ukuthi abantwana ngale sebekhala ukuze kwafike kutheni bambophele ukuthi sesehluleka ukunikeza ukudla umntwana. Besebenzisa isisekelo sombuso lapho umntwana kuthiwa ulamalungelo ezinto ezithile ukugoqela lelungelo lokufa.
Manje njengamatitshala lithini lina ikakhulu sikhangele udaba lweholo lokuthi iningi lenu lithwele nzima? ungasitshela nje ngamafutshane.
Indaba le ndakedi Chris ibuhlungu kakhulu masikhangela ukuba umbalisi ukhangelelwa phezulu kangakanani, kodwa ke nxa usubuya ukhangela izisebenzi zikahulumende uqathanisa leholo elitholwa ngumbalisi kuzwisa usizi. Umbalisi nxa umqathanisa lo mongikazi uzathola ukuthi umongikazi imali ayitholayo ithe xaxa kule kambalisi. Ungadingisisa ebantwini abaningi uze bezwa besithi hayi iholo liyafana, sokusiya ngama-allowances abantu abatholayo. Baqinisile, ungathanda ukuthi ukhangele ukuthi ama-allowance atholwa ngumbalisi ayahlekisa. Xa singakhangela ukuthi umbalisi usathola i-rural allowance ye-2000 RTGS, nxa siphathe kuhle sebesithi 2000 ilingana lempondo. Kambe ukuthi umbalisi ofundisa emadolobheni ungamqathanisa lo mbalisi ofundisa emakhaya, udubo olutholwa umbalisi wemakhaya lulingana lepondo. Khangela ukuthi i-transport allowance ikubo 7000 lokuyimadlana, la sithi $7. Nxa umbalisi esebenza koBulawayo evuka ekuseni ebamba umchova kumbe kati ibhasi zabo zubuko zonezo kuthiwa zijikelela nxa sowufana, i-$7 imhambisa kangaka emsebenzini. Asisakhulumi-ke ngomakhaya ukuthi nge-$7 uzahamba emakhaya ayefike esikolo akiso aphenduke abuye ezobona imuli yakhe abuye abuyele. Khonokhu kukodwa kuyasitshengisa ukuthi kukhona okungekho kahle kuhulumente nxa sikhangela ukuba izisebenzi zakhe uziphatha njani. Kuze kufike esimeni sokuthi umbalisi uthwele nzima ukunakekela imuli yakhe, umbalisi uthwele nzima ukuzinakekela yena. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngezinto zonezi njenge-athuzi, umuntu uyavuke esesithi yena thina siyingxenye yamabandla ezombusazi, kukanti thina sikhangelanga vele ezombusazi, sikhangele ilungelo lababalisi, sikhangele impilo yabampofu. Njengabantu abakugatsha lwezemfundo, abaningi kwezemfundo esihlangana labo ingane esizifundisayo ikakhulu thina vele siyame emaphandleni, uzathola ukuthi sikhangelane labantu abampofu. Buye lo titsha sehambe siyafundisa emakhaya usesiya kuba ngomunye umyanga ezezehluleka ukuthi yena esikolo lapha khona adle kuhle imuli yakhe layo idle kuhle.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-A2s. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi kahle kahle ubotshelweni utitshala lo yehlule. Kusenjalo, umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions usukhalaze ngokuthi iholo lezisebenzi liphansi kakhulu okokuthi iningi seliphakathi kobuyanga. Izolo lumanyano ulobele umqatshi incwadi ukhalaza ukuthi aqoqe umhlangano wokuxoxisana o-NJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo olufuna likhutshulwe iholo labo. Amalunga omanyano lo athi izolo avakatshele umphathintambo ogatsha lukahulumende oluqondane labo umnumzana Paul Mavima emahofisini yakhe eHarare, lapho afike ethula lolu daba. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mavima ngalolu daba, kodwa uhlezi egcizelela ukuthi uhulumende uzimisele ukulungisa lolu daba njalo kahlehli. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ukuphathelane lezisebenzi umnumzana Ndumiso Sibanda.
Indaba yezisebenzi zikahulumende leholo lazo yindaba elembali ende. Ungayikhangelisisa indaba yakhona ngingathi imbaxambili. Kulezinto uhulumende lezisebenzi zakhe abahlangana ngazo National Joint Negotiating Committee bazikhulume bavumelane, ezinye zidonse zingafiki emaphethelweni. Kodwa uzathola uhulumende esenika umbiko wokuthi izisebenzi zikahulumende ziyathola okungaka. Kwesinye isikhathi kwenzakale kungaphandle kwe-Joint Negotiating Committee, kwesinye isikhathi kwenzakale kuphakathi. Wenza ukukhuluma kumbe ukuxoxisana ngendaba yeholo phakathi komqhathi lezisebenzi zakhe kube nzima nxa kule mbaxa ezimbili lapho okuzavelela khona iholo lezisebenzi. Lingavela ekukhulumisaneni kumbe ukuxoxisaneni lokho esikuthi ngama-negotiation. Kungavela kumqhathi esasikubone nxa sokusiya kumabhonasi umqhathi esithi sesibanika imali engaka, sesibanika imali engaka, kodwa izisebenzi zale zilokho ezikhonona. Engikubonayo mina yikuthi izisebenzi zikahulumende zisebuzimeni. Ubuzima lobu bubangelwa yikuthi iningi lazo zihola lokho esingakuthi i-RTGS. Kuthi ingxenye eziyiholayo ili-US dollar imali encane kakhulu uma sikhangela indleko abaqondane lazo. Nginganika umzekeliso yomntwana oseyunivesithi eZimbabwe ukuthi kufuneka imali engxenye eposibe yi-280,000 RTGS ukuthi umntwana abhadalele izifundo. Singakafaki ukudla zakudla lezi ndleko umntwana azahlangana lazo. Ubusuqathanisa leholo lezisebenzi zikahulumende uzathola ukuthi izisebenzi zikahulumende okwenzakalayo ukuthi asoze zanelise ukuthi sifundise abantwana ngeholo lezi eliholwa izisebenzi eziningi.
Ubona kuzawela ngaphi induku loxaxa?
Kungaphi lapho kuyowela khona induku loxaxa? Indaba yeholo leyi ungakhangela indawo eziningi okusetshenzwa khona. Ilungiswa ngokuhlala phansi kukhulunyiswane phakathi kwamqhashi lezisebenzi. Njalo ayizi ukuphela kuyasala kulokho kulothuthuva. Kuze kufike kusibanga lapho izisebenzi ezizahola iholo elingaziphilisa esikuthi ngesilungu yi-living wage. Ngoba okukhalisa izisebenzi zikahulumende okwamanje yikuthi nxa zisitsho zona zithi zihola iholo elincane kakhulu lokuthi nje umphefumulo lenyama kungehlukani. Kanti ke bafuna izisebenzi lazo zifuna iholo ezilinike elizazinika indlela yokuthi ziphile ngcono. So ngokubona kwami mina kuze kufike kusibanga lapho uhulumende lezisebenzi zakhe abazahlonipha khona i-Joint Negotiating Committee yabo, babe lalokhu okuthiwa ngesilungu ngama-ground rules azakhokhela ukusebenza kwayo i-Joint Negotiating Committee, kube lesisekelo ngemva kwama-ground rules esithi yi-constitution, akuzukuphuma lutho phakathi kwayo. Njalo ama-ground rules lawo kumele ahlonitshwe. Bangawenza kodwa nxa bengawahloniphi akusoze kuphume lutho.
Hello ke ngumnumzana Ndumiso Sibanda, ingcwethi ecubungula ukuphathelane lezisebenzi obeqoqa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuza kuba lomhlangano wamawele kumbe ama-twins kobulawayo enkundleni yeUmguza Yacht Club ngesonto. Akubhadaliswa ukungena kodwa kuza kuba kulokudla kugadwa amabhiza kusenziwa leminye imicimbicimbi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba siqoxele umnumzana Muzi Dube owenhlanganiso ye-Twins Association of Zimbabwe.
I-Twins Association of Zimbabwe iqale ngomnyaka ka-2016 iqaliswa ngamawele uMia Tentai noFarai Katona. Iminyaka ithe iqhubeka yasikhula inhlanganiso elizweni lonke yaze yafika kobulawayo. Injongo emqoka ye-Twins Association of Zimbabwe yikunanzelela indingeko zamawele ukuncedisana lapho okulensweleko khona.
Kahle kahle ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini ukuyaba kusenzakala.
Umhlangano esiza kuba nawo mhlaka 26 February 2023 ayisuwo ukuqala lapha kobulawayo. Ngomnyaka ophelileyo oka-2022 sike saba nombuthano lapha kobulawayo.
Alo ke ngumnumzana Muzi Dube owenhlanganiso ye-Twins Association of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba ukuthi kababoni ngaso linye. Leli phephandaba lithi inzwabethi zibancwebe indlebe zathi uChigumba watshela Mnangagwa ukuthi nxa efuna ukuguqula ugwalo lwe-delimitation uzatshiya umsebenzi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ele-Japan selinikeze iCommission yezokhetho e-ZEC imali engamadola ayisigidi lengxenye $1.4 million ekuphathisa ukuqhuba ukhetho oluzayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibonani, linjani nonke nje ngendawo ngendawo. Ngithanda nje nami ukuthi ndidlulise umbono ikakhulu ebantwini bakithi. Igama lami uMaxwell Ndlovu, ngizalwa eTsholotsho ngokuhlala ngiseSouth Africa. Bengithanda nje ukuthi mvule abantu bakithi amehlo bakithi. Abantu bakithi sihleli nje sihlunukelwe, sisebunzimeni, siyacabanga kakhulu ukuthi kulolu khetho oluzayo kuzoba nawuphi umphumela. Bengithanda nje ukuthi ngabantu bakithi bengazaphi bengavotela izaphu bakwethu. Votelani izaphu. Izaphu iyona eyasuka lo mbuso kusukela kudala. Izanu kuyiyona nje ephethe lapha isuka kuzaphu. Bantu bakithi vulana amehlo. Izaphu iyona ezovusa ilizwe leliyana libe right. Ake liyeke lamaqembu lamancane nje. Siyazi yebo isinamuva liyabukwa. Abantu basuka nje begijimele kulo bezitshela ukuthi laphana kunokudla. Bhekani isibongo esiyabe sikhona abantu bakithi libone ukuthi kwenzakalani. Isibongo esikhona akasisizi lutho. Bhekani manje izano libe selibheka nesibongo nje ukuthi khona kuhamba kanjani njalo nelizwe limoshakala kanjani. Okwamanje sesizela abantwana sigcwele amazwe namazwe ngendlela eyenzakala laphana ekhaya. Cwela amazwe namazwe sizala abantwana, abantwana basazi nesiko labo ukuthi khona vele kumele belandele liphi isiko. Ngicela sivule nabehlo bakithi. Izaphu yaphila. Votelani izaphu bantu bakithi. Ngithi votelani izaphu yona ezolungisa ilizwe laseZimbabwe. Ngiyabonga.
Bingelele enkundleni, linjani lonke basakazi. Izano uma ungayazi ukuthi operator kanjani ungeke ulunge. Silaba abantu lapha abangama opposition abafana labo Innocent Ndibani, abantu abafana labo Douglas Monzora. Douglas Monzora laba yibo ama agent ezano. Yikubona bagijima bangena ku Pollard, wonke ama party agijima angena ku Pollard asponsor izano ukuthi khona ezakwazi ukudisturb abantu. Zora engena ekhethwa esikhundleni wangenela ukuthi ezobulala iMDC and uyibulela iMDC yomuzora uyibulela wayiqeda du esesebenzela izano. IMDC mayifuna ukuthi ibuye ibe khona khiphanini uMonzora laba witness Dube laba lizabona izinto zilihambela kahle kodwa edlongulo uMonzora lapha osebenza lezano aliyindawo.
Linjani kuStudio 7? Siyabonga. Hayi cha awekho amaningi nje khona enye insizwe sikhuluma lapha abantu masingayenzini kanje manje ma umuntu ethi khona ukubhenywa kwenyawupe njengoba kusanda ngobuningi bakho kukhozwa ukusweleka kwemisebenzi ukuthi abasha laba yikho into abangayenza bagcina sebedonseleka ey'dakamizweni ngenxa yokuthi suyingekho into azoyenza umuntu phatha i-stress ezigcina ezifake entweni engalunganga. Kuliqiniso lokho akula lapho ungasangeni khona ipolitiki manje mfowethu. Ipolitiki khona kuyo yonke indawo nje nasendlini la ohlala khona kunepolitiki yakhona. Ayikho lapho idobe akula kuphi ungabalekela ipolitiki. Politics is all over nowadays.
Salibonani Themba Liphelile emsakazweni kaStudio 7 Voice of America. Mina igama nginguJonathan Sibanda uya eLower Gwelo eMambanjeni yikho kuzalwa khona ubaba wami uMashayisa Sibanda. Hayi ngithanda ukubonga ohlelo elisenzela lo nasonke isikhathi. Hayi ngiyabonga ngani ngahlala ukukhulekela phambili ohlelo lwenu siyesaziwe izinto ezenzakala eZimbabwe. Ngiyabonga kuyenosuku oluhle.
Salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabonga izindaba elisinika zona. Hayi kodwa ngibuhlungu ngomnango wakho uPresident waseZimbabwe othengisa abantu bakhe. Noma besifa noma kwenzakalani empilweni zabo vele kalandaba. Ezilongene sakhe isisu sinjani sisuthi. Sibuhlungu kakhulu thina abantu baseZimbabwe. Siyahlukumezeka kungenxa yenkulumo zakhe. Sishila kuthula. Njalo akula muntu ongahlala emzini. Engabuyeli ngakibo. Ingakini noma injani. Imnandi. Kodwa ngesimo esikithi. Asikwazi ukuhlala. Asikwazi ukuhlala. Akula nkululeko. Sesijike abantu baseZimbabwe saba inhlekisa umhlaba wonke. Sesiyinhlekisa. Hayi lapha nakuzolamula uJehova. Ngiyokwaziyo. Hayi ngoba sesizwile. Bazi uzothi noma uhleli kuphi. Susesaba ukuthi ubuya kuphi. Njengathi seSouth Africa manje sihleli ngonyawo olulodwa. Sesahlukumezeka. Lokho okufile ungcono kulophilayo.
Linjani wasakazi labalaleli imbikele lomthwakazi wonke lapha najikelele. Ufuna ukukhuluma kabanzi ngoba baloba abathi ngumnankagwa othi yena uyazalana lobomzilikazi, ukhulu wakhe uyazalana lobomzilikazi. Ubaba lo ositshela amanga ngabe ukhulu wakhe uyazalana lobomzilikazi wayengabulela kanjani amandebele adlula 40,000. Wayengabulela kanjani amandebele adlula 40,000. Mphinde ngizibamba umlomo ngabe le ndaba labo kakhulu amashona. Ngikhumbula esikole lapha amateacher esishoneni kundisa abantu bethu amanga bathi inkosi lobhingu layathengisa ilizwe ngechukela ukuthi lobhingu lawalithengisa sikhathi bani ilizwe ngechukela abantu lobhingu lawasuka lapha nesosipawun esilwa labelungu engafuna umhlabathi uinvedwe ngabelungu wasuka lapha nesitedazi esosipawun wazwakwalela upani esilwa labamhlophe engafuna umhlabathi uinvedwe ngabelungu so singabi le ndawo lawa kakhulu amashona mayevele siyathi amashona ale propaganda alamanga yonke into abayikhulumayo ngiyabonga abasakazi ngokuhlala nasesouth africa sigama ngobheka impilo nyathi
studio 7 linjani bonke basa kazi nabalalela bahle. Hayi siyabonga siyaphila. Okukhulumayo nguChofi Ngolovana. Chofi Ngolovana elipane lapha engikhona esigodini esihle. Ngewele inyazwa konke lokhu bakithi nasi zane kulaleli izwe ma kuyukuthi uyasayina lezi zinto. Ngoba nanku phela inhlangano ezizimeleyo lapha ziyanceda le usalela imali khona yilo eselivusile ngoba ibhondi kalithengi lutho. Angazi ukuthi ufuna ukuthini ngoba ma besuka lapha bazasuka kanalele yusalele likhona nyana. So asazi ukuthi umnankagwa nabantu bakhe laba bacabanga njani, becabanga bangacabangela abantu, bebulawa abantu, behambe amazwe wonke lawa, begcwala indawo yonke leyo. Ma eseyawina kushutisa abantu sebezahlupheka for more years, behlupheka mpela ezweni lingelabo bezalwe khona. Hayi bengithi bantu asihlanganeni, asihlanganeni bantu, sivotele sibe mbumba, sikhiphe laba bantu kakube neplan enjengayo naleyo. Noma imihlangano leyo besala ngayo ukuthi abantu behlangane, kodwa ke omunye nomunye kazi ukuthi ufanele ukuthi uma engena ebhokisini angadingi ukuzatshela ukuthi kavoteleni, kodwa ke kangena ebhokisini asebenze umsebenzi zokuphila kwakhe. Ngiyabonga kakhulu kini lonke.
Hayi lathi siyabonga. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umongameli Joe Biden izolo ufike kwele Ukraine wakhulumisana lomongameli Volodymyr Zelensky wakhonale. UBiden owethekelele ele Poland ubikwa ekhwele isitimela esuka esigodlweni iWarsaw ngobusuku waze wayafika esigodlweni seUkraine iKiev, lapho abaxoxisane loZelensky okwamahola ayisithupha andubana agibele uBiden abuyele kwele Poland. Uthe efika kwele Ukraine eKiev kwakhala icilongo lokwazisa uZulu ukuthi kulamabhomba angaba esiza lanxa engazange afinyelele lapho kade bekhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Ukuhamba kukamnumzana uJoe Biden elizweni lase-Ukraine bekuyinto eqakathekileyo njengoba sazi ukuthi yilo ilizwe laseMelika eliyilo elihambela phambili kakhulu noma ngithi elizibambe empondweni ekusekeleni impi le ekhona phakathi kwelizwe le-Ukraine le-Russia eyimpi ekhangelwa ngabanye abantu ngelihlo lokuthi yona iMelika yiyo engabe iyimbangela yokuxeka ilizwe lase-Ukraine ilizwe lase-Russia.
Ngokubona kwakho uhambo lolu alwe nzileyo luzamupha na usekelo ekhaya eMelika lapho abavoti abangamvotela khona ngenxa yohambo lona lolo.
Akusoze kube lotshintsho babugande ukuthi umnumzana uBiden uhambe wavakashela ilizwe lase Ukraine esiyahlangana laphana nomnumzana uZelensky mayelana ngempi le elokhu iqhubekele phambili njalo nje. Nxa siyakhangela kamuva ngisho labo Bush, George Bush bahamba bavakashela amazwe afana labo Iraq kodwa ke waphenduka ekhaya wathola ukuthi isimo sasekhaya asilandaba ukuthi uye wahamba wavakashela ilizwe elifana le-Iraq noma ilizwe efana le-Ukraine ngoba abantu beMelika kakhulu ba-consent ngezinto ezenzakalayo elizweni labo phakathi. Lokho kwe-foreign affairs bakukhangele ye ukuthi kufanele kube lomhlahlandlela ukuthi ilizwe laseMelika njengoba kuyilo i-superpower kubonakala ukuthi lihwebelana njani nabanye amazwe, kodwa-ke khona umthelela kuma-votes ngibona ingathi akula mthelela, akula njalo akusoze kutshintshe lutho ingqondo zabantu baseMelika ukuthi baguqule noma baguquke kuleyo nto abayibona isenzakala elizweni labo. Kakhulu izinto ababezikhangela izinto ezikhangela lomnotho, into ezifana nabajob creation lezinto ezifana lama-violences lawa siwabonayo yizo izinto ezingenza kuguquke, kodwa lokhu kuvakasha kwakhe elizweni lase-Ukraine akusoze kube lomthelela lutho.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhe Bhango Dube olandela izombusazwe. Izulu elinayo kulezi nsuku selithiye iningi lezakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokulahlekelwa impahla ebiza inkulungwane zamadola. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku ekoBulawayo.
Impahla ezigoqela ukudla, ingubo, izitulo kanye lokunye okwendlini zonakele ngemva kokuba amanzi ezulu engene ezindlini. Umuzi oweJairos Jiri ogcine abantwana abalichumi lasikhombisa i-17 abakhubazekileyo osephumula East ukhala ngokuba kulungiswe lapha abahlala khona, kuvulwe imigelo engayachitha amanzi lapha sekuthe kwaba lezulu eliningi. Unkosikazi Farah Mhlambeni osebenza eJairos Jiri Home ephumula isukhasisa kabanzi.
Indaba ekhona ukuthi thina sigcina abantwana abangafoniyo, manje wesingapho izulu lisina, so siyabo kungamadaka bona babengaboni, so esifisa ukuthi ngabo kule pafeni la ufake itrafeni kuthi wanyathele endaweni e-right, then izulu lana sibili kwa-afekta ukudla, amanzi abe lokhu egebha vele edeleza ibuya ngapha, vele into esesikalelayo ukudla kwabantwana yikho kwaba ne-problem.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo ukhansila ka-Ward 17 ephumula uthi umonakalo wezulu ezindlini ikakhulu ezinamatheleneyo kwenziwa ikungavulwa kwezikhala emidulini egombolozele izindlu.
Uhlupho lwezulu elikhulu esike salithola emalangeni esiqhubeka silithola lugcine lusenza ukuthi ezinye izindlu zingenelwe ngamanzi endlini ziphakathi kwamanzi, njalo njengoba liyaqhubeka liyana impahla ziyonakala. Ephumula North sihlangane lalolo, kodwa ikhansili iyancedisa, igijimile ngemva kokuba sibike lolu hlupho, iyancedisa okwenze kwezinye indawo saba lalolu hlupho. Izindlu zethu eziyimdadada ezibambeneyo ende singomakhelwane siyabe singancedisana ukuthi nxa ijurawolu kumele amanzi adlule kuvule izikhalo ukuthi amanzi adlule.
Unkosikazi Loveness Mpofu osebenza eJairo Siri ephumula uthi ukudla okukhona akusavumi ukuthi bakuphekele abantwana.
So sibili izinto eziningi zabantwana zapho sazatshabalala, okunye okuningi izigogo, izicathulo zesikolo, ukudla kwabo othukela labo sepha zasezigeziseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcina indawo yonke khonapho okuhlala khona ukudla kwabantwana. So singacela sibili uncedo lokusizwa ngokudla, especially ukudla kwabantwana ngoba kunekwangkhona impuphu isi sinamatheleni vele ukuthi vele ayisayenze ukuthi siyale silokho siphekela abantwana ukudla.
Unkosikazi Suku Oluhle Maphosa uthi umonakalo wezulu ube mningi kakhulu, abantu abaningi balahlekelwe zimpahla.
Umonakalo wezulu umningi kakhulu, indawo eziningi konakele kungayisikho kungenelwa ngamanzi ezindlini, kuhlangene lokulahlekelwa izifuyo, izilimo kanye lempilo lapha abanye abathethwe ngamanzi.
Abohlangothi olucwayisa ngezomkhathi abe-Meteorological Services Department bathi kulelinye izulu likazamcolo elisendleleni elikhangelelwe ukuqala elizweni mhlaka 25 Mhlolanja kusiya kumhlaka 5 Mbimbitho elilakho ukuza lolaka olwe-cyclone. Ngimele Studio 7 kobulawayo Bathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje.